Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 1 kumabasa 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
nalandela ukuthi abantu akabazange bavukele indaba yamagodo. Nathi awukacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani.
Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali ole-structured currency uhulumende akhangelelwe kulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo.
This is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe. Uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza ne-international law relations lama-rights of abantu esibathi ngama-stateless persons.
Izifundi ezine ezivela ekolitshini leZimbabwe Ezekiel Kuti University ezivalisa zithi ukwethekelela kwelemelika ukuzophatheka emncintiswaneni wePhilip C. Jessop International Law Moot Court kuzaziphathisa. Abakholo lwesiKristu baqhubekele phambili lamhlanje bagqibe imithandazo yokunanza ikhefu lephasika lokubethelwa kwenkosi yawo uJesu esiphambanweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali olwe-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo yokuthi umnotho welizwe ungagugudeki ngoba kungalandelwanga amanyathelo eneleyo lungakasungulwa. Umnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali, ubikwa isithi uhlelo lolu luzaxhunyaniswa legolide kusungulwe i-board ezahlolisisa ngemali okuzamisa ukuwa kwamandla emali yeZimbabwe. Sixoxele ngcwethi ecubungula izo umnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshelwa olwela ilungelo loluntu ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Uhulumende yikho umsebenzi ukuthi alethi themba ebantwini institution to obuyisa into ezibe nge-structured currency lamanye ama-reforms ingabuya even ngaphambilini.
Iyabambeka yini le imali njalo ubona ingani izasebenza njani ixhumane legolide?
Yabona silawa ama-gold coins kathesi emkabeni bayathengisa ama-gold coins. Bona bezama ukuthi abantu ngama-gold besebethinta base baqalise ukusebenzisa ama-gold coins. Kodwa uzananzelela ukuthi abantu akabazange bavukele indaba yama-gold coins. Kathesi awukacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani. Kodwa nxa ingabulethi imali yona leyo naye kumele ayisebenzise. Uzobona ukuthi kathesi okunye okuzamisayo ukuthi uhulumende usebenzisane amazimdalazi kodwa yena ama-US dollar uma sezisizani njengokuthatha i-passport anjengama-toll gate. So khonokho ukuthi uhulumende yena ufuna ama-US dollar kithi kodwa yena isithi sebenzisani ama-SIM dollars nxa silithenga anything else. Yikho okunye uzoyenza ukuthi xa kungalungiswanga khonokho i-currency i-structured currency system le ingasebenzi.
Nxa umnumzana Mthuli Ncube esithi kube le board i-currency board,
angazi ukuthi uhulumende uzawathola yini abantu ukuthi nabo bapopularize leyo currency. Kodwa kumele kube nabantu esibili ungasebenzelwa nge-board ukuthi i-currency elisebenzi lawo kanaleli ube nama-checks and balances. Kodwa kuba i-board composition yangkhona i-suspicious
siyabe ingathembi.
Lo ngumnumzana Matsimba kutshelwa ingcwethi ecubungula ezo notho welizwe njalo elwela ilungelo loluntu webekhuluma ecingweni le Studio 7. Izifundi ezine ezivela ekolitshini eZimbabwe Ezekiel Guthi University ezibalisa uAquila Moyo, Trish Fende, Takutswa Nashe Chinyemba, Lothatiwa Chiphunza zise kwethekeleni kwelemelika ukuzophatheka emncintiswaneni owePhilips Jessup International Law Moot Court owaziwa njalo ngokuthi Jessup Moot Competition. Umncintiswano lo yiwo omkhulu ukwedlula yonke imncintiswano yabafundela ukuba ngamagqwetha emhlabeni wonke jikelele, njalo ungenwa izikolo zamagqwetha ezifika phose amakhulu ayisikhombisa. Iqembu leli likhokhelwa ngu-advocate Nyasha Charamba osebenza lenhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. UThabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomunye wezifundi lezi u-Aquila Moyo.
Esikulandeleyo lapha eWashington DC is the Phillips C. Jessup Moot Court Competition. Sibuyile lapha njengamagqwetha sizofunda.
Ngalesi sikhathi liseMelika, yikuphi elikhangelele ukuthi libe likufunda?
Siza lapha ukuzofunda ngezinto ezilokuyenza ngento eze international law and the rights of stateless persons. Uthi abantu abangelalizwe kumele bayenziwe njani indabani endlaweni zomthetho. Ibula bese kulandileyo eWashington DC simelelela iZimbabwe Ezekiel Guthi University leZimbabwe.
Yiwuphi umbiko ongawupha kwabanye abasakhulayo abaqhuba izifundo ezifanayo abaseZimbabwe abangabe bedinga labo ukuthi bathole ulwazi olunje?
Into engathanda ukulitshela yona abonke abaseZimbabwe ukuthi this process, this is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe, for you to come to Washington DC and ube part of iPhilips C. Jessup Moot Court Competition. Ngoba uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza nge-international law relations and lama rights of abantu esibathi ngama-stateless persons, abantu who do not belong to any national, abangela ndawo lapho singathi bavela khona.
Lo mnumzana Aquila Moyo omunye wezifundi zeZimbabwe Ezekiel Guthi University ezisemelika emncintiswaneni wePhilips C. Jessup International Law Moot Court ubexoxa loThabo Kancube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Namuhla lusuku oluqhakathekileyo emhlabeni wonke jikelele kulandela usuku olukhulu izolo oluphawula ukuvuka kukaJesu. Ngosuku lolu lamhla abokholo lwesiKristu bakhonza endaweni ezehlukeneyo lapho abakhulekela wonke umuntu, njalo kulabo abakholwa okwesintu isikhathi sokuvalelisa izihlobo labangani kulungiselelwa ukubuyela emsebenzini. Sixoxe ngosuku lolu lwePhasika lomfundisi Trevor Masuku nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe.
Ikhefu lePhasika into eqakathekileyo ngalo yikuthi yisikhathi lapha esikhumbuzana khona ngalokhu uJesu asenzela khona ukufela izono zethu, njalo esevuswa ngemva kwamalanga amathathu. Yiyo esingathi significance holiday le yePhasika.
Ye, manje linanze njani usuku lolu khona ngapho eZimbabwe? Sizokuthiwa ke lo mhlangano omkhulu
amabandla amaningi abe lunanzelelwa usuku lwakhona ngendlela ezithiyeneyo, kodwa esikubona endaweni eziningi yikuthi kube lama-services which were specifically kungakhangelanga ilanga kuphela kodwa ukhangele iPhasika ngokwayo. Ngoba enye into iPhasika esikhumbuza yona yikuthi thina njengabantu sasiyizoni, kodwa uJesu wabuya ukuzothatha izono zethu. So yikho sikukhangela ngendlela singathi holistically.
Ye, masikhangela siyabona ukuthi abantu abaningi bayahlupheka, abantu abaningi bakhala ngendlala. So libenzelana abantu ngesikhathi lesi.
Umbuzo omuhle lo sibili. Kule ndawo esijeneyo esembone khona engibone abantu belungiselwa esingathi ngama-food parcels. Kade sibe ngeke ngaba kukho conference a word of life. Kulabantu abathize abazathola ama food parcels abavela amabandleni achiyeneyo e word of life ukuthi basizakale njalo ku conference yabo namhlanje wonke umuntu akade khona ku conference at least they managed to get a meal bathole lunch kodwa izinto esizibonayo ama church amabandleni achiyeneyo ukuthi bayenze izinto ezichiyeneyo kuzama ukuthi banceda ama congregants abo
ye phosa lokugcina baba sizwe ukuthi uthini amazwi okugcina khonawo
hayi amazwi okugcina engingawatsho ukuthi ekukholiseni kwethu masingakhohlwa isizathu sokuthi sibe lokujabula namuhla isizathu kuyikho khonoko ukuthi uJesu wathatha izono zethu ukuthi sibe lempilo njalo impilo ephuphumayo
lo umfundisi Trevor Masuku unobhala jikelele wenhlanganiso ye Evangelical Fellowship of Zimbabwe siqhubekele phambili lamhla ngehlandla lesibili lengxoxo uGibbs Dube weStudio 7 ayiqhubele lo mfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church uxoxa ke leStudio 7 ezimele ngekhefu lePasika
iPasika sikhomba ukuthi ukukhululwa ekugcilazweni kukaIsrayeli siyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi umuntu uyadinga ukuthi kube neyinto esabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asinde igazi leliyana lalisehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe u-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kule gazi kwamaGibhithe kungekho nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela isifo nokuphakamisa u-Israyeli njengowakhe phambi kwezizwe phakazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephenge zabuya ngibuye ngemva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula ukuthi uNkulunkulu wayekhethela abantu bakhe abahlengayo ebugcileni abehlukanise sase kunjalo-ke yafika indlosi yobusuku afa amazibulo asefile amazibulo kunakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza uMosi lo-Aaron esithi Mosi lo-Aaron bathana abantwana bakwa-Israyeli lenkomo zenu la yonke into yenu lihambe liyekhonza uJehova ngase sibuya ngapha kuJesu lokhu kukhombisa ukuthi ukufa kukaJesu kuyaluletha inkululeko ebantwini laba abakholwa nguye ukuthi bakhululeke ukuthi bakhonze uJehova bakhululwe emandleni esono akhulule ekugcilazweni emandleni obunyama akhululeke ukuthi babe lokhu uNkulunkulu afuna abe yikho khona
lo mfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ngokubona ubunzima obubhekana labantu abahlala emaphandleni izakhamizi zesilonkwe Echolocho esigabeni seMathebelele North ziphumele umcabango wokusungula inhlelo zokufuya inkukhu zithengisa okwamanje zithi ziqhubha kuhle osokuyinkinga ludubo lokuswelakala kwamanzi ngenxa yesikhudumezi esidalwa yokuguquka komkhathi ukubika uAnastasia Ndlovu
Izakhamizi zesilonkwe zithi kuzakuba nzima ukuholela inkukhu ngoba zingavunanga lutho emasimini. Esinye isakhamuzi unkosikazi Siphiwe Nyati uthi loba kunzima uyaphila ngokufuya inkukhu esekhaya.
Khathesi sile yenkukhu esangena kuasikhulume basincedisa kuqalisa bathe besincedisile so saqhubeka lokho esihamba ngakho. Bagcina sebesitshiya laphana silokuncinyane so sagcina lathi sesincedisa lathi silokhu isikhupha khona lokho okuncinyane esilapho so silazo asikakhuli nje okwakhathesi kodwa silazo sezingathengwa kufikelisa siyabe sifisa nje ukuthi ngabe iyathi quza umbijana ezandleni ufitshane
Esinye isakhamuzi seCholocho unkosikazi eThancube okuhlelo lokufuya inkukhu zesilungu uthi balichumi lambili kuhlelo lolu njalo liyabasiza kakhulu emakhaya.
Le nkukhu ama-broilers iwasincedisayo njengabomama. Lohlelo lwabomama lokuphela sangena singomama kodwa. Yeah. khona pho kulolu hlelo kathesi sathenga izibuthwane sisi uJanuary bese khambisa abantwana lani sathenga izingu 25 kuphela but sijayele ukuthenga 50 and then sibe sesizithengisa singathenga sibili kuhle ukudla kwanto sisifike siyathengisa isibili izuzo sibekwa kwi-extra kwethu laphana
esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Crescentia Mthembu osuka ku-ward 7 esiyabalandela village endawana line echolocho uncoma uhlelo lokufuya inkukhu zesilungu
iprojekthi yethu iyasincedisa thina njengabomama abasase bancane abavana abasakhulayo iyasikabi le mali eningi ukuthi singakwanisa ukufundisa abantwana kodwa singomama esisakhulayo iyasincedisa ngento zekhitshini siyathenga imiganu yethu la udisplay ekhabothini okuthi la abavana ma befika babona ukuthi hayi umama ozamayo ozenzelayo yabona iqale last year iprojekthi yethu so far sithengelele imiganu
Izakhamizi zecholocho zikhala ngoncedo kumisebenzi yezandla ukuze zimelane lobuyanga lendlala yona esibambe isizwe sonke jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe bancoma okwenziwe inkampani yeKings and Queens Royal Funeral Services ezimisele ukuthwala umngcwabo kaSifelani Ngwenya obhubhele esibhedlela seJohannesburg lapho abeselatshwa khona. Gasayelatshwanga lapho-ke ngoba ubengela maphepha okuhlala kwele South Africa. Umndeni wakhe wehluleke ukuba le mali yokuthwala isidumbu sakhe okumele singcwatshwe eGokwe. Ukuze uGibbs Dube uxoxe ngodaba lolu lomnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
SiZimbabwe Community in South Africa sidlulisa amazwi okubonga kakhulu iKings and Queens eyiyo esincedileyo ukuthi isithwalele umzimba wesizalwane seZimbabwe ongumfowethu Sifelani Ngwenya owaseJombe odlule kwele South Africa ngeviki eliphelileyo lapha ngazange athole khona usizo esibhedlela. Bekunzima kumuli yakongwenya labakwendebele ukuthi bathwale umzimba nabo bawuse eJombe kodwa sibonga kakhulu ukuthi Kings and Queens yasingenela yathi yona izathwala zonke izindleko.
Yebo baba Mabhena, akusitshela ukuthi isidumbu sika Moses thwalelwa nini ekhaya?
Kukhangelelwe ukuthi umzimba kaSifelani Ngwenya uhanjiswe ekhaya kuloleli vingi njengoba bekuyiholiday yePasika. Kusele nje iphepha elilodwa okumele liphume e-consulate yaseZimbabwe njengoba kungama-holiday baliphumanga. Sicabanga ukuthi njengoba kusasa kubuyelwa emsebenzini kuzachasiswa kusasa ngolwesibili ukuthi umzimba uzaphuma nenxa amaphepha wonke esehlangene. Bonga kakhulu abe-Kings and Queens njalo futhi sikhuthaza izizalwane zaseZimbabwe ezilapha e-South Africa ukuthi zibe lama-policies ngo-Kings and Queens. Uwenzela ukuthi nxa sekufike isikhathi esifana lalesi esehlele abakongwenya kungabi lo mthwalo onzima.
Lo mnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg khonale eSouth Africa. Weziphathelane leMelika namhla sixoxa lomnumzana Washington Jamela ngemizamo yokwakha kutsha ibholoho leScott Key Bridge elibhidlizwe ngumkhumbi othwele impahla ngeviki ephelileyo. Okwamanje kulokudonselana phakathi kwamalunga edale leCongress ngokumele kwenziwe ukuze kulungiswe ibholoho leli okuthwala khona impahla eningi yamabhizimusi. Kucatshangelwa ukuba kuzabiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika i-$2 billion yokulungisa ibholoho leli. Ake sizwe umnumzana Jamela ekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Ibhridge leli kumele lilungiswe ngokuphangisa. Kuzaba i-task yamangalisayo kakhulu ukuthi i-administration ye-Baltimore endaweni lefederali bazama ukuthi balungise ngoba ibridge leli liqhakathekile kakhulu njalo leyandawo kudlula izikepe ezithwala imithwalo eminingi kakhulu kumele kujahwe.
So abantu bayakhuluma lapho ukuthi nxa kungalungiswanga ngesikhathi sizabona sokukhuphuka intengo yento eziningi kakhulu. Wena ukubona njani khonokho?
Kuliqiniso sibilanti kunjenje isikepe sona lesi sasithwele ukuthi asithweleni asikwazi asithweleni kodwa-ke lokho esisinile phela khona laphana. So kutho ukuthi yonke le nto kwakumele iyedeliver some ayikahambi. Ukungasebenzi kwe-port yona leyana kuzodala ukuthi ezinye izinto zishode. So ma izinto zishoda le ntengo iyakhwela ngithi siphila ku-capitalist kuleli lizwe ama-shortages adala ukuthi indleko zikhwele ziye phezulu.
Iye siyabona njalo-ke nxa sikhangele edala legongorosi kukhanya ngazani kulokuphikisana phakathi kwama-Republicans besithi akumelanga ukuthi vele lilungiswe masinya noma kule mali ethize eyaziwayo ukuthi khona bathi lokho kufunwa ngumongameli Biden abeyazikhulumela akula mali kambe kwedwani khonokho.
Angithi ngumnyaka wokhetho lowo Dube. So yonke into lapha emelika ngalesi sikhathi isikhangelwa ngamehlo e-campaign. Yonke into akuselanto ongayenza engakhangelwa ngamehlo e-campaign. Kufana khona lokho ingozi yona le e-bridge abanye bayikhangela ngendlela ye-Democratic Party versus the Republican Party. So kuyadanisa kakhulu ukuthi ilizwe leli lalo seli-reduced ku laze lifika esigabeni sokuthi yonke into sikhangelwa ngamehlo e-politics
ukuthi vele sizokehlela kunjalo vele kuphikiswana kuphela into ezinje bani.
Ithemba esinalo ukuthi kube khona ukukhula le maturity ebantwini babuyele esithembisweni saleli lizwe ukuthi kuphilwe ngenhlakanipho njalo ngokuhloniphana lokulandela umthetho welizwe oyiyo owenza umehluko omkhulu kuleli lizwe ukuthi lithuthuke lifike esigabeni eselifike kuso.
Lo ngumnumzana Washington Jamela isizwalana yeseZimbabwe esilandela izombusazo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseChicago khonapha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 eliyithumela ngeWhatsApp.
Achono emsakazweni omuhle sithi amhlophe okwenzakale eSenegal lapho kunqobe khona i-opposition party ingenisa umfana omncane. Le ngxoxo leyo indoda loyo eSanPF wathi yena akula opposition ezimisele elungele ukunqoba ama-elections. Iqiniso yokuthi indoda lo ulamanga lanxa ekhuluma nje uyazwakala. ZANPF akaze inqobe ama-elections eZimbabwe loba nini ihlezi iriga. Ngitsho ngoba iZANPF ayilama-supporters. Ma uyisupporter, uyasupporter into enhle, usupporter i-development. Akutsho ukuthi kumele ube yi-card-carrying member ye-party ukuze uyeyifotela ukuthi inqobe ama-elections loba ungela khadi le-party. Nxa ubona into enhle uyayivotela leyo party ngoba utshengisela ukubana uvotela i-development, uvotela ukudla, uvotela imali, uvotela i-health. Kuyini okungenza ukuthi iZANPF inqobe ama-elections? Ngoba yona ilama card carrying members, amasela abahola kuZANPF, abancindezela abanye abantu abalambayo. Ngakho iZANPF ayilama-supporters angayenza ukuthi inqobe ama-elections ngoba akulanto enhle eyenzayo okwaye kurega kuphela.
Hayi, khona siyakubona okwenzakala elizweni lakithi. Imali igcwele ezandleni zabochivayo kodwa ama-citizen ayahlupheka. Ama-citizen kalamali kodwa imali igcwele ezandleni zabo. Ilizwe lona ngokwalo kalila mali kati bayithathaphi bona le mali. Abantu behlupheke elizweni sekunikezwa ama-individuals bani abantu asebebhenefita ngabantu abalutshwane. A million is too much, just a million US dollars. Why can't I be Malinga? I want to be super Kelizwe. I go to Lingue and Zagalizwe like it is a Subutunga Kuluma.
Salbonan, Salbonan was Studio 7, Salbonan. Hayi madoda amnanga kwakachiye kachiye lizwele tuselungele yokuyangcwaba abantu abantu sebehlala kwamanye amazwe bahambe ekhaya ngokuyangcwatshwa kuphela so lilizwe bani lolelo. Hayi lo muntu lo kachiye please nganithiwa kukhona abaseduzela-ke bemtshela ukuthi hayi kachiye kachiye sokumehlulile lokhu sokumehlulile impela akathiyane lakho lokumnyanga kwasehlulekile leyo lezano yakhe abathiyane lakho lizwe lethu selingamarenkenya shuwa haya thina sesidiniwe shuwa ngalubaba lo haya hayi hahambe lo baba achiye
siyalibingelela abasakazi bethu abathandekayo sibona khona umkhathe nalesikuwo bantu unzima lobo sikuwo ndibakethi sengukusimangaliso kade manje ochabango sebayanga ochabango sebayangabi njona bachithele abantu badlala ngembono yabantu badlala amavoti abantu sebayanga bangasazwakali ngoba basadlala imali abayifumbathiswa izano ngoba banako sokuthuli phela abavele phela sibabone phela bacatsheleni manje bacatshele ukuthini sibalindile sibone phela ukuthi bayayenzani abayenze phela bona ababonayo ukuthi bayazenza okungcono kulalo kulo chamisa ngaba kuyenze phela sibalindile
salibonani salibonani kwistudio 7 kokuqala mbingeleli abasakazi bethu abayibo abasihlanganisayo ekulenini sonke ukuze sikwazi ukuhlangana lo nyaka siyakhala thina lapha esigabeni sasemasunkamala elupani isigaba lesi nani sicashile kancane ende kukhona okunye singakutholi okwenzakalayo sinenkinga yamanzi njengoba izulu lingananga idamu lethu elikhulu alilamanzi lingalamanzi njalo besicela amadoni lawa abahamba bewafaka kwezinye amanye amaprovinsi abasebenzisa amathephu lamasola khona lapho kule ndlela nje abakwenzayo lapho kodwa-ke uthuthi ufakwa amasola kuyenziwe lamaklebhu enkomo idoni leyo siyayicela nakithi ifike esigabeni sinofunkamala ngoba sile problemu yedamu sike sazama siyaligebha idamu saphazamiseka sitholanga amadoni asitholanga mali idamu lethu seligcwele udaka njalo ichile liselamanzi so sicela le doni leyo ifike kithi nathi zosifakela amasola inkomo zethu zikwazi ukunatha ngoba nje sizofaza ukuze sibulawe indlala yotshani kodwa sicela amanzi kakhulu okhulumayo ngu-Big Five esigabeni saselupane emasunkamala.
Studio 7 wasakazi ngibone uChabango elupani lepupu emangcwabeni besiyangcolisa umcimbi omuhle oChabango laba bathengisile impela ungena nje indawo yonke ehamba ezifaka hhayi futhi lokho kuthiwa nguChabango lokho hhayi kwasenza impela dayisile isizwe sikamthwakazi uChabango.
Studio 7, Studio 7 njani njani msakazi njani msakazi ngibingelele nabalaleli okhulumayo ngungwenya ngungwenya umzandara ngungwenya umzandara lapha edaluwe ekubungane ekubungane ngiyokhulumayo lapha ezingadini hhayi siyakuzwa msakazi ngendaba yakahulumende le yasepupu le yokugijimela ukuyahlanganyelana ngendaba yenkosi lapho kwalala khona amaqhawe khona ngale lapho kwakuliwa khona.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona.
Studio 7 wasakazi mbone
lingakhohlwa luyalandela uhlelo Studio 7 Live Talk sikelapho esabe sikhangela ukuthakazelelwa kwekhefu lephasika eliqale ngolwesihlanu lagqutshwa namhlanje. Singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo lwemali olwe-structured currency alilathemba lokuthi luzasebenza. Hayi ke sikhathi savumi ukuthi sibe sonke olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.